isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kungcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhwethi, kodwa into ziyakho sokho nokho ikuhluphayo. Uzabona even ekhwela amafutha ezimota ngasitholakali.
Ivandla leMDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu olulandelayo phezu kokudula kwezinto lokuthabalala komnotho.
Andiyakwazi ukuthi athi isihlale nje khona ngemali forex, but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale forex through ama-export akhona.
Abebandla leZANU-PF bona bathi uMongameli Mnangagwa wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC lithi amalunga alo azatshengisela esitaladeni ngeviki ezayo mhlaka 16 phezu kokudula kwezinto lokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. IMDC ibikele amapholisa ngenjongo yayo izolo. Leli bandla lithi ukukhwela kwentengo masayana ezitolo kuveza mgceke ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwele kabili ngeviki edluleyo, njalo imbadalo yamagetsi layo ikhuphuke ngezinga eliphezulu. Sixoxele umabhalane ogatsha olubona ngezamagetsi kuMDC unkosikazi Jasmine Tofa. Yena othi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lomkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa, badinge amaqhinga okuqeda lolu hlupho.
Iprice yangkhona ngalikhangele akhwela almost on a daily basis, bebhesa nge-US dollar. I-US dollar eyakhitshwayo okwakuthiwa yi-multi-currency kuthiwa kayisafunakali, kumele sisebenzise i-bond. Kodwa ngaye ekhwela amafutha lawa, abantu abakhwezelwayo amafutha, abantu beZimbabwe imiholo yabo kayikhwethi, kodwa izinto ziyakho sokho nokho ikuhluphayo. Uzabona even ekhwela amafutha ezimota ngasitholakali, and particularly into enjengedizo, idizili iyafunakala kuma-business. Abafuna ukuya emsebenzini bahamba ngezimoto ezincane ezepetrol. So konke khonokwana kuza kuyakomplicata izinto ezenkonono. Ilizwe is almost grounding to halt, or izinto sezimile ukusebenza.
Amagetsi lawo ahlezi cishwa amahlayana.
Ye, into yamagetsi sibili kuyahlupha. Ayacitshwa nsuku zonke. Umuntu ama-business bayehluleka ukuplana. Amagetsi ezindlini ayacitshwa, abantu singathi abantwana baye esikolo bengadlanga iporridge ilambazi, akulankuni lapho sisedrobheni, abantu bathembeni amagetsi kabawatholi. Amafektori ukuthi asebenze kuye phambili, abantu bathole izimali, konke khonokho kuyahlupha. So into iproblem yamagetsi sihlukumeze uMzimbabwe wonke. Ungaze ube nemali ungalamali, kuyahlupha. Uyabuza uminister uChasi ekhulume sithi abantu babobhadala amagetsi. Umuntu makhaza ezindlini lapha, umuntu wonke usebenzisa ilokuzeni i-prepaid meter. Kodwa abantu aba-owa or abamele babhadala abalezikweleti eziningi, ngabantu ngathi ngama-government departments, kungabe laba abantu abalama-business abalama-plazi, ngile list unfortunately ukuthi nje ufike esikhathini ngi-driver, kathi ngizakunika i-list eyabantu aba-owa imali abamele babhadala abalezikweleti, okungangukuthi Minister uchaze ngalanda bona labo abantu babhadale sethi ukuthi bayekele abantu makhazi bedubeka.
Ngabe ibandla lakho lisembusweni beluzaphatha lolu daba ngcono yini?
Thina njenge MDC yabona ukuthi ngawuthwa into izinto zahamba kuhle. Njengoba sekhethwe ngabantu lamanye amazwe abazaletha i-investment kathi bezaba le-confidence yokuthi bayenze balethe i-investment yabo eZimbabwe. Lakathi esimbona ngani abantu bonke bakhangelele ukuthi uhulumende okhokhelwa nguNelson Chamisa aphiwa ithuba lokuthi akhokhele kade kuzalunga izinto bezizanceda kakhulu.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngonobhala obona ngenhlelo zamagetsi kubandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, uMnumzana Nkosilathi Jiyane, yena oke waba ngumeya weVictoria Falls, uthi uMnangagwa usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho lokulungisisa konke okuhluphayo elizweni.
Ye hayi khona kuba njalo sibili abantu babekhala but njengohulumende obusayo imizamo yabikhona ukuthi konke khonokho kutholakale. Andiyakwazi ukuthi athethe i-challenge khona ngemali forex but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale forex through ama-export akhona. Iminyenge imizamo ekhona kusuke ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthenga amafutha. Inhlupho zikhona but njengehulumende ebusayo akula we can't say ukuthi sephele ngamaqhinga. Amaqhinga akhona ukuthi izinto zitholakale zonke lezo.
Kodwa nxa libhodabhoda khona ngapho eMatnorth, abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe? Balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini lokuthi kuhle ukuthi bamvotela uMongameli Mnangagwa?
Ya, ithemba likhona. Ithemba likhona ngoba kathesi sikhuluma kanje uMinister of Energy, uFortune Charles. Imizamo ekhona ukuthi bekhulume nabe-Eskom bebhadale izimali ababezibhadalisa ukuthi lalithola amagesi avela e-South Africa. Amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganise imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe. Ukukhala kwabantu akusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinomali njengasuku zonke. Inhlupho zikhona elizweni kodwa inhlupho ziyaqedwa phela inhlupho azadala ukuthi ziphele.
Sesikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha namagesi.
Ya, akuzikhathazi akuyazikhathazi. Kodwa kubuya lokhu zibuya asifithile sibile yiyenze but not to the extent especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zeZimbabwe ayi-follows isathe lokungcono. La magesi ahambayo yebo kambe ayahamba kodwa-ke singancathi sixoxa lamanye amadolobha thina ngapha singcono so ama-tourist bizi izivakathi zana hayi lokhu.
UMnumzana Nkosilathi Jiyane, isiphathamandla seZANU-PF eMathebeleleni North, ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umlobi wemidlalo yokulingisa uSteven Chifunyiswe kasekho. UChifunyiswe ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa. Akwaziwa ukuthi udliwe yini. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abatsha abaningi eGogwe North sebephila ngokugebha igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi kanye lendlala esibhahile. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye, Yebo sanibonani balaleli bonke baka Studio 7 okhulumayo umkhokheli Moyo. Hayi abantu bangithi ngapho ngaselupane bahlulwe nje into encane because ba ngani bagijimela ukudla barojwa bavuma kodwa ke asivumeni ngokuya kwesikhathi futhi silungela nathi. Uzoba right one day. Sizama ukuthi sikwazise ukuthi kababhekeki izaphu umthwakazi. Bake bami ngezandla bengarojwa ngerayisi lamaphilisi lawa baphiwa inkomo abaziphiwa ngezandla aphinde azithatha. Waye bengahlanganiphi kanti.
Yebo yebo basakaza abathi igama ngophoni lowo mfana wale wogodlwayo kwamahlaba ayithwala uma kuvula kuvaliwe umajiyambona but ngokuhlala ngihlala e-South Africa e-Johannesburg indaba zomsebenzi mina basakazi okusensizini yami okubuhlungu okumqoka yikuthi ngibona nje ilizwe selisiphumukile ezandleni sesiphumukele izimbobho esandleni izimbobho sihamba sisiya anyway nasazi ukuthi la eya khona iyaphi ukuthi wela ukubasazi. Mina manje isicelo sami bekuyukuthi abantwana bonke beZimbabwe sibambane sihlukane nezo ukuthi sihlukene kwezombangazwe sibambane sibe sibe munye siqale silwe ngesitha esesingene eZimbabwe. Angitsho ukuthi isitha igovernment yeZimbabwe but isitha esesiyimpilo ekhona eZimbabwe ulwe laso ukuze abantu babuyele back kulife yabo abantu baphile kahle abantu baqhubekele lapho esibhedlela abantu bathole ukudla abantwana bafunde kahle ezikolweni sibe ngabantu lathi abahlonitshwa emazweni esikuwo ngani ukuthi sibe sithi sihlekwa ngabantu noma ukuphi esikhona siyahlekwa indaba yempilo esiyiphile eZimbabwe. So mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu bonke asibeke nama differences aside qale sifiseni le problem esikhona elizweni ilizwe manje liyavuka.
Ngiyaphendula njalo badala ngizobuhlungu futhi ngendaba yokuthiwa abantu kuthiwa sikhulekele umgabo angathi sikhulekele umgabo osezibhedlele eziphezulu ezilemithi lapho abantu bagcwele empilo kugcwele abantu akula muthi ebharelinyathwa egumu funke bagcwele abantu abagulayo akula mithi abathwele nzima bezobuhlungu abaswela ngitshole kuncinyane okungabaphilisi kethwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi le sishiya abantu abangela mithi abangakwaziyo ukuthi bakhangele ngapi ukula nto njalo sikhulekele umgabi sikhulekele abasezibhedlela la abasweli imithi abantu bayafa kethwa sikhulekele umuntu ophakathi kwemithi owabalekayo lapho uhambe ziyalatshwa lapho kule mithi khona sikhulekele umgabi sikhulekele abantu la abathwele nzima abanye bethu abangabayanga njengathi abayibo abahlukuluzwayo njengathi yibe sibakhulekela ukuthi baphume labo unkulunkulu abasiza afake isandla sakhe esibhedlela lapho bathole ukuphila laba bantu lokungekho leyo mithi usebenzisa amandla kankulunkulu baphile baphume bayehlamana lemuli zabo.
Bona umsakazi unyoni lapha eSouth Africa la mlaleli weStudio 7 into ezibuhlungu mina into eyenzakala ma kunama issues acina sesiba ngathi sesiba ngomhlobo kumbe indaba efana nendaba le kambara kakambarami le ukambarami wenza iphutha wenzi ubuchapha wenza into ewrong kodwa ngendlela ebesithathwa ngayo ukuthi yakhesi suba ngathi iZimbabwe sidivided into groups ukuthi abantu bale baza ngapha benza lokhu nalokhu asibafuni ngapha kufuze behlale ku sekufana nento eyenzakala lapha esikhona eMzansi la ukuthi thina siyalwiswa ngoba sifuna iZimbabwe so kade iZimbabwe yini osuke kwenye iregion wayenye iregion sefuse umthetho uvumela ukuthi ebe yikhansela kuthiwa kasevunywa ngoba ngoba lishona no that one ikurongo nokurongo eliwenza lo uzonye abantu abahloniphika abantu abadala abesindebeleni bekhube sebekhuluma into ewrong enjeya isekelwa ngabanye abantu uzoisakhonde to divide ilizwe ngekele ukuze ngemhlobo umuntu ufuze support ibandla alithanda iregardless uyithiwi likhokhela lishona likhokhela yindebele khokhela litonga khokhela likhalanga we need to aZimbabwe one aunited umuntu uma esenza ukuchapa nje okwenza umfana sesi kuqonda ukuchapa lokwenza ukuchapa hhayi ukuthi ngoba lishona ngiyabona.
Ngakhulu mina umuntu uyayenzakalela upane ukuthi sikwakandungabe labantu abalokhu besanamathile besavotela kuzana into libe buhlungu kakhulu kimi. Abantu bakithi ake sifundeni ukuzisebenzela ikwalo imisebenzi phela konke lokhu bafuna into zokuphiwa njengenkukhu sinenza into zokuphiwa njengenkukhu abantu abalengqondo ezikwanileyo sinxa umuntu esiyavotela izanu ilengqondo ezikwanileyo efuna imisebenzi abantu bakithi kathi lathi into esihlakanipha sizisebenzeleni ngikhuphe esikhwameni sami ekhona ukuphiwa ukuphiwa ngazophiwa inkalakata yebhulukhwe ile sathane uyazithatha isigqoko uphela ubuphi ngenxusa ngoba uzikhethile ngokokuphiwa ake sifundeni lathi ukuthi umuntu ungene usebenze uyengene eshophu la ukhethe ukuthi ngifuna leliyana ekhona into zokuphiwa njengenkukhu lenja ebizwayo lokhu zibizela isithwala everyday ngoba kayikwanisa ukuzenzela thina singabantu siyakwanisa ukuzenzela ake lenzeki into ezilengqondo abantu nxa livota nxa uthiwa uvota ikukhetha impilo yakho ayikhona ukuphomba ukuvota nje ukuthi unathi utshwala umbuphuka irayisi 2 days kuse usithi into sezilungile 5 years sizokudlala nangazo uyaba yingqoza xa kube yingqoza ake livuke bantu bakithi like livuke liphakame engqondweni abantu abeni bayalokhu bebuswa yibona abantu ababusa ngoba bayafunda abeni bahlezi khathesi amatisha kawayi lezikolo ngaze hayi isikolo kafundisa ngapha uyakhwandakhwanda ukuthola uyimali kwangikhona kokubhadala umntwana akafundi hhayi ake sivukeni bantu bakithi
ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu batshengisele esitaladeni kwele Cameroon izolo befuna ukwazi ukuthi izihlobo zabo ebezibotshiwe zigcinwe ejele leYaounde zisiwe ngaphi. Izibotsho lezi zisuswe kuleli jele ngeviki edluleyo ngemva kokulwisana okubi. Ijele leli lakhelwe ukugcina izibotshwa ezingu-750 kuphela, kodwa ngesikhathi kuqhamuka udlakela lolube lilezibotshwa ezingu-6,000. Ele Uganda seliqalisile ukuhlaba izizalwane zalo ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-Ebola wona oqhubeka wamemetheka njalo ubulala abantu kwele DRC. Siziqiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usecothoze abamhlophe abazonda eminye imihlobo yabantu bagcine bebadubula njengalokho okwenzakale eTexas laseOhio ngempelaviki. UTrump uthi njalo uzulu weMelika kumele ebambane ekusoleni abantu laba. Amazwi akhe alandela ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili eTexas ngomhlophe ozonda abantu bohlobo lwesilatino ngomgqibelo. Ngelanga elilandelayo kulomhlophe laye odubule wabulala abantu eOhio kusehlakalo esizaxwayisiswa ngamapholisa. Abafele kuzehlakalo zombili bedlula amashumi amathathu. Iningi lisola umongameli Trump lisithi nguye okwezela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabantu abamhlophe. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama laye wethule umbiko izolo esola abamhlophe laba njalo ekhuthaza ukubambana. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo ongowebandla njalo leMDCT.
Okokuqala imithandazo yethu iyakundeni eshonelweyo. Siyazi ukuthi ubuhlungu ukulahlekelwa i-family member, so ayi sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakalayo and sifisa ukuthi sizobona umthetho usenza umsebenzi wawo ukuthi lesigeleke esiyi-1 esibotshiweyo ngizothoniswa sihlale ejele ngoba ngibona ukuthi ngumuntu ofit ukuthi ahlale phakathi kwabantu elengqondo ezinjalo. Sizokuthiwa lo omunye lo oye ohayo yena udutshuliwe. So indaba ibuyela back to indaba yezibhamu yemibhobho ukuthi i-America ama-rights la athatshukezwa abantu ukuthi babe le mibhobho, and then inkinga ekhona kakhulu yona leyo ukuthi ama-background check ekulokudonselana phakathi kwama-Republican lama-Democrats ku-Congress ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi indaba zokudutshulwa lezi zingabi lokho esisenzeka the way ezenzeka ngakhona la elizweni lethu.
Ungathini ngendlela uMongameli Trump aphethe ngayo lolu daba?
UTrump angiboni ukuthi ujenuini ngale nto yakhe le. Sekuphomba ukukhuluma nje ukuthi angathini ngoba le nto siyenzakele. Ngoba uTrump nguye mostly o-insider inzondo phakathi kwabantu, nguye o-divider abantu e-America ngenkulumo zakhe. Ungabona le shooting yenzakale e-Texas, e-El Paso, it is clear ukuthi umuntu lo ube targete abantu ama-Latino ngoba yibo mostly ababuleweyo lapho. And ungalandelisisa kahle ngumuntu oshiye ebhale i-manifesto ukuthi ukwenzeleni khona lokho. And most of it ufit right into ezilokhu ezikhulunywa ngu-Trump ezokuthi ama-immigrants izigebenga ngama-rapist lanani. Iy'nkulumo zika-Trump yizo ezenza abelungu laba abanye bazitshela ukuthi kusho ukuthi sekulempi la between bona njengabelungu leminye inhlobo yabantu. And I think wrong for president ukuthi abe khuluma ngendlela esidivide abantu than ukuthi akhulume ngendlela esihlanganisa abantu.
Owake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama la esimbonile esethula amazwi entuduzo njalo esola ukufuthelana lokungezwani okudlondlobaliswa ngabantu abamhlophe abazonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Ungathini ngamazwi akhe?
I think Obama uqinisile ngoba kusobala ukuthi kulabantu abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama leminye imihlobo, and abazitshela ukuthi le eminye imihlobo engasifani labo, i-inferior ingaphansi kwabo, and therefore ababona ukuthi i-population yalaba abantu abangasiwa abamhlophe inga-increase izogcina isidlula eyabo, and therefore I think inzondo siyazi ukuthi ivele ikhona from kudala noma nje abaningi bazama ukuthi bayicindezele leyo nzondo. Kodwa uma ulomuntu ofana lo-Trump okhuluma the way akhuluma ngakhona ngeminye imihlobo, kutho ukuthi inzondo leyana uyayikhwezela yena ngokwakhe.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejini.
Molweni mabuyane, litsuhile jang livukile kumagumbi omane eZimbabwe ngitsho la omhlaba wonke jikelele. Siyalubonga uxhaso lwenu umsakazo ngowenu, kanti lababukeleyo ku Facebook lani siyalithanda siyalibonga njalo kulo Clemence Mzola Dube uyaloba lapha ku Facebook uthwena nkomo livuka njani sivukile Dube kuzoba lokhethiwe Ncube uthi wena amafuko msakazi Cassius Mpofu wena uthi inkokheli zaleli bandla kumele ziphatheke kulokhu kutshengisela hatshi ukuthi ziye cacha zithiye abantu bevodwa. They must lead from the front. Umpofu lapha ukhuluma ngabe MDC abathi bazatshengisela ngeviki ezayo ngolwesihlanu. Kathiwe Ncube Mancube uthini wena uthi kunzima la izithembiso zabo ziningi kakhulu kule zenzo then kulo JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni hayi sivukile Dube singabuza wena Sakhwini la uyabuza uthi livuke njani Noma Dlomo utilinjani kuzoba lo mlevu Ndlovu uthi kunjani msakazi ngumlevu siyabonga Ndlovu enkulu ngigcina inyoni uthi wena kubuhlungu okwelupane ngiswelela mazwi inyoni ukhala ngokunqoba kwezanu PF elupane yiyo idemokrasi inyoni bayakhetha uyakhetha omfunayo yiyo ipurpose yokhetho uJD Junior Dube uyaphina njalo uthi yona iyadabukisa leyo nyoni uvumelana lo nyoni gift Emma Molobisengi ubukele lawo siyabonga Charles Chiusa Cosmaphosa uthi yona livuka njani inkomo hayi siyalubonga uxhaso lwenu Pasi lihlabela ke kamnandi lapho lisithi lona isala kutshelwa sibona ngomopho lisigqibela ke izindaba zekuseni zanamuhla kodwa singayehlukani sikhangele ebezihamba phambili ibandla le-MDC lithi lizatshengisela esitaladeni ngolwesihlanu ngeviki ezayo likhonona ngokutshabalala komnotho abebandla lezanu PF bona bathi umongameli Mnangagwa wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho hayi ke kwanele okwamanje kodwa likhumbule sikhona ezakusihlwa ngowa first seven Likumbule ekusasa sikhona njalo ezekuseni ngo-6:30. Asidibaneni ke khonapho olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Itshone kuhle.